Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi lamhlanje ngolwesine mhla ka 23 kuMbimbitho 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Umsakazo we-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Ele Zimbabwe lithi kalisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese-United Nations Sustainable Development Goal No. 6 lapho kusiyafika umnyaka ka-2030. Izakhamizi zeChayile leMjimila ku-Ward 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala enkulu lonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu yawo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zona ezingena elizweni ngudlu lemali engcolileyo kumbe engatholakalanga ngendlela eqondileyo zisebenzelana lezigilamkhuba zibe seziyisebenzisa leyo mali ukuthenga igolide eZimbabwe bese ziphuma lalo zisiyalithengisa kwele Dubai. Kuli filimu isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa eEurope lasemazweni asemhlubulweni weAmericas umnumzana Hubert Angel ukhuluma lentathelo izindaba zeAl Jazeera ezichaya isifuba ngenkohlakalo le njalo ezitshela lezintatheli ukuthi uMnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo engakwazi ukuthi intatheli lezi ziyawathapha amazwi akhe kanye levidiyo. Intathelinzindaba ze-Al Jazeera lezi zazilande u-Angel ngesikhathi eseGlasgow ehamba loMnangagwa ngo-2021 emhlanganweni owawukhangela ezomkhathi zisithi ziyizigilamkhuba zakwele China ezilezigidi lezigidi zamadola eMelika ezizithole ngendlela ezingalunganga ezifuna zihanjiswe eZimbabwe ukuyathenga igolide ukuze le kube yimali etholakale ngokusemthethweni. U-Angel uphuma kule filimu etshela intatheli izindaba lezi ukuthi lokho yinto elula njalo uthi uyenelisa ukuyenza ngoba njengesikhonzi sikaMnangagwa akula muntu ozambuza kumbe ukukhwathaza izikhwama zakhe nxa engena eZimbabwe. Unkosikazi Henrietta Rushwaya yena oke wabotshwa ezama ukuphuma legolide elizweni laye uyathinteka kulolu daba. Ebuzwa ngumsakazi weStudio 7 ukuthi uthini, uRushwaya uthe uzakhuluma kusikhathi esizayo. Abanye ngabaziwayo kundaba zegolide abakule filimu abafana lo Kamlesh Patton, u-Ewan Macmillan, Simon Rudland labanye. Umsakazi we-Al Jazeera uthi abanye babantu laba bayakulandula ukuthi bakhohlakele. I-Studio 7 izamile kodwa yehluleka ukuxhumana labo. Ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lazise izolo ukuthi seliphenya inotho kaHubert Angel kanye lekaMacmillan. Sibuze ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule ukuthi uthini ngalolu daba.
Lokho kukhulunywe ukuthi akuphuma kudocumentary le Al Jazeera ukhitshwe nguHubert Angel. UHubert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudambisayo ukuthi into le isikhathi sakhona bakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelele ukuthi sokusiya kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli ikumuzwa lo yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, la kukhulumayo konoko kungcolileyo. Kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lowo ngesikhathi, ngoba kasomuntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo ekwenzeni kuganga engcolisa ilizwe lethu.
Umnumzana Mbuso umnumzana Belief Gawule elilunga lezano PF. Sixoxe njalo lencwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okokuqala nje abantu beZimbabwe babonga iAl Jazeera ukuthi iyenze umsebenzi obufanele ukuthi ngabe wenziwe ngamapholisa kumbe iZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ngakho-ke kuyinto enhle kakhulu ukuthi kuvele izigebengu lezi, kuvele labo abathintekayo. Njalo kakumangalisi nxa labo abathintekayo besithi umongameli welizwe uyathinteka laye kunkohlakalo. Angithi yibo abatshoyo bathi basebenza laye, thina sizathatha ilizwi ilizwi abalikhulumayo lokho abakukhulumayo. Nxa kungasilo qiniso nguyoza kutsho, kodwa isithi esitshoyo kutsho labo abayibo abathintekala kunkohlakalo lokukhipha imali ngaphandle kwelizwe. Ngakho-ke kuyinto enkulu kakhulu ngabona umongameli welizwe ethinteka kunkohlakalo, ikakhulu sikhala kangaka ilizwe lidilika kudingeka igolide, igolide liyaphuma lilahlelwa ngaphandle kanti liyebiwa. Kudala abantu besitsho ukuthi kuyatshontshwa kuleli lizwe, uhulumende ephika, nanku phela kuyaqanjwa, nanku bayakhomba iminwe, nampa abantu bayavezwa kufilimu bezivumela nje ukuthi bebile. Sesizabona-ke ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwalokho. Yebo kambe abantu basengabotshwa bangangabotshwa, kuya ngokuthi baseduzane okungakanani lo mbuso bakuyiphi faction yeZANU PF.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. EleZimbabwe njengamanye amazwe asathuthukayo amanengi alisoze lenelise ukugcwalisa isiqondiso esiphathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokulondoloza ukuhlanzeka kusiyafika umnyaka ka-2030 esesustainable development goal number 6, kubika uMavis Gama.
Lokhu bekumunyethwe embikweni kamongameli Emmerson Mnangagwa owethulwe ngumphathintambo wezomhlaba uDokotela Anxious Jongwe Masuka emhlanganweni we-UN 2023 Water Conference owenzelwe eNew York. Embikweni lo uMnangagwa uyavuma ukuthi amanzi alilungelo lomuntu wonke elimunyethwe kusisekelo sombuso kanye lokuthi ayaphathisa kuntuthuko yomnotho. UDr. Masuka ulandisa kabanzi ukuthi kungani uhulumende esithi akaboni ilizwe lisanelisa ukugcwalisa izimiso ze-Sustainable Development Goal number 6.
Mr. President, regrettably, at the current pest and despite our own efforts, Zimbabwe and many other countries will not be able to achieve SDG 6.
Kulusizi ukuba ukusikhathi samanje langaphezu kwemizamo yethu iZimbabwe kanye namanye amazwe amaningi awakayenelisi ukufeza i-SDG 6 mayelana nokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye lakwezohlangothi lwezokuhlanzeka kubo bonke abantu kusiyafika ngomnyaka ka-2013.
Ophatheke kumikhankaso yokulwela umbuso kaZulu umnumzana Charles Nyoni upa umbono wake ngala mazwi ka Dr. Masuka.
Uzulu vele kakwazi ukuthi impompi kumele ziphume amanzi, njalo amanzi akhona aphuma kanjani, ngoba sinabanye abantwana abazaliweyo lapha kwalesi Zimbabwe abakazake babona ngitsho nethonti elilodwa elamanzi eliphuma empompini. Uhulumende waZimbabwe ulamanga, into ayazinje kuphela ngeyokuqamba amanga nokutshontsha kanye lokusinqindizela.
Unyoni uthi kunje isiminengi iminyaka bengasawazi abantu amanzi ahlanzekileyo eZimbabwe.
Sakhula thina sikwazi ukuthi kobulawayo kule eyayithiwa yiZambezi Water Project, lakathesi sesibadala sesilesimuli.
Linkulumo iza ngesikhathi uZulu ikakhulu emadolobheni engasawatholi lawo manzi ahlanzekileyo, njalo ilizwe libhekane lodubo lwesihudo sekholera esibangelwayo ukusebenzisa amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukutholiswa kukaZulu ezempilakahle ezanelayo ye-Community Working Group on Health, umnumzana Itai Rusike, ulandisa ngokuqakatheka kokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini.
People are looking for alternative sources of water.
Ngenxa yalokhu ke abantu sebedinga ezinye indlela zokuthola amanzi, njalo isikhathi esiningi sebecina benatha emithonjeni, leyo mithombo ingengavikelekanga.
Umhlangano walonyaka owenzelwe eNew York ubungowokuhlolisisa ukuthi asekusiba ngasiphi amazwe omhlaba ekuqhubekiseni inhloso yokutholisa abantu amanzi phansi kwesivumelwano se-UN Water Action Decade esaqala mhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka 2018 kusiyafika umhlaka 22 Mbimbitho ngomnyaka ka 2028. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Iza kamizi zeChayile leJimila kuWard 6 eCholocho zikhala ngokuthi zibhekane lendlala embilonyaka ngenxa yokudlelwa izilimo zinyamazana zendle ezigoqela inkawu lenyoni. Iningi selitshona lisemasimini lilinde izilimo, kubika uEzra Chisa Spanda.
Zithwele amagqabhavu zayo ezikamizi zakulendawo zilisana lenkawu zona ezizenzela umathanda emasimini azo zisidla izilimo. Ugogo Mandebele utshona emasimini exotshana lenkawu lanxa ehlutshwa ngamadolo.
Akulanto engingalenza vele, kuhlala kunjalo, kungavela silime zihlala khona. Noma uwomile unje ziyathwala nje bahlala khonapha, ziyathwala ziyelahla ngaphandle, zibe zivuke zephule zephule. Emasimini laba ngifika vele ngabo 55 kumele ngingene, ngabo 6 kumele ngingene, ngoba ngisenzela ukuzidalela zingakayihle ezihlahleni. Ebusuku akaziboni ngoba nxa siseduze ngazekela sondela sasikwanisa ukuzikhipha ensimini.
Ziyazilokhu zigijima
zikuzigijima zithatha ngapha zithathe ngale njoba ngingaka ngigijime yele ngigijime yele ngibona isimi ikulu ngaka lela ngakula mtozangenzela ngaphandle kokuthi ngiqine khonapa hlale egangeni loba uzwa mawubona wamangala angisacendi aze ngicende ngavuna khona.
Umnumzana Nzondo Khabo weJimila layo uthi babhekane lodubo olukhulu.
Lapha sihlutshwa izinkawu zinyoni, izinto ezihlupha kakhulu la. Inkawu ziyadlama umumbu, ivuka ngo-4 zize zetshayisa ngo-8. Kade siso zibe zikhona sazixotsha ziyabuya, kodwa vele ngakumanzi kunje zibuya deyili vele.
Kukanti ugogo Madube ungumfelokazi uthi siwahle wakhalala ukulinda amasimu akhe ngoba inkawu zakhona zilolaka.
Bakithi sadubeka ngenkawu sezisiqedele amabele, kade singathuma abantwana zabajikijela ngamatshe, oyedwa walimala angazi ukuthi senze njani. Mntanami, sitshona silwisana lazo, zibuya zingumhlambi lonyaka siyakufa ngendlala. Nganiyeza abantu shuwa.
Ukhansila ka Ward 6 umnumzana Mthelisi Sikhosana uthi abantu besigabeni sakhe bazalamba lonyaka ngoba inkawo lenyoni sokuvuka ubhova.
So abanye sibeze bakhalala ngoba nxa kuphuma ilanga ziyabe sezivukile inyoni sezigcwele emasimini. Ungangena emasimini abantu sokumhlophe, abanye sebezi ziba bagive up, inyoni ziningi kakhulu. Otherwise bekungani kungcono sibile emasimini, kodwa ke inyoni indlela seziyenze ngayo ibuhlungu kakhulu.
Ikomishini yebona ngezihlathi Air Forest Commission isola abantu abagamula izihlahla lokwanda kwemizi eyakhiwayo kulandela ukuhlaliswa kutsha kwabantu. Bona ke bathi inyamazana azisela madlelo. Umnumzana Mthelisi Mahamba Msebele usebenzela iForest Commission.
Kungabe kubangela lokho ikuthi sokusiba lo monakalo kakhulu emagosini lapho abantu sebegamula amagosi. Inkawu zona vele ukudla kwazo kusezihlahleni, izithelo zezihlahla. lokunye nje okuphuma emagushini ngakho ke amagusu angaphambaniseka kusho ukuthi icapacity yesihlahla ukuthi zimumathe lokho okudliwa yinkawu iyehla inkawu bese zidinga indlela elulu ezingathola ngayo ukudla bese zisondela emasimini sesiya kudla izilimo zabalimi.
Ukhanya amangoya uzalala eziko emzini emningi yakulindawo lonyaka. Inkawu sezijayeza thintitha izilimo zabantu. Ugatsha lubona ngenyamazana zasendle olwe National Parks and Wildlife Management lutshele Studio 7 ukuthi ngeke lwenze lutho ngoba inkawu sonyamazana ezingabulala abantu zizidingela ukudla nje. Ngiyimele Studio 7 eJimila ku-Ward 6 eTsholotsho North. Igama lami ngu-Eze Jesus Banda.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Isikolo sikamongameli Joe Biden weMelika eseWhite House sibika ukuba ukhangelelwe ukuya kwele Canada lamhlanje ukuya kwenza inkulumo lenhloko kahulumende walelo lizwe, umnumzana Justin Trudeau. UBiden ukhangelelwe ukwethula umbiko obalulekileyo edalele parlamente lakwele Canada ngolwesihlanu kusasa. Amabandla achiyeneyo aphakathi kokudinga abazawamela kukhetho oluzayo. Le-CCC lithi uZulu uzazikhethela abafisa ukuba bebamele kulolu khetho. Abakhethayo bagoqela izinduna osobhuku abalisa abongi ababalisi otshekesha abasebenza ezindlini labo bonke abantu bezimbabwe. Ibandla leZANU-PF lona lithi selilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngempela viki olokudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila lolwamalunga ephalamende. Ukhetho lwangempela viki lolu lungolwama-primaries. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Gift Osterlos Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Usiziba usungula lingxoxo.
Besilenhlelo besihamba khona ke iZimbabwe yonke jikelele ukubana sihlangane ke labantu abaqoqa umhlangano. Indawo yonke jikelele Manicaland, Matabeleland, Mashonaland. So siqedele program izolo lapho beke ebephakula khona uhlelo lokubana ke iprocess zizahamba njani ukubana ke sikhetheke abantu abazasimela ekhansilini, abazasimela edalele ephalamende, njalo ozasimela engumongameli, ukwenzela ukuthi siqalise ke iprocess yokubana abantu ke indawo yonke benze ukhetho ukubana singene ke ukampeni yethu sesikwazi ukubana sesilungisile abantu abazasimela bemele i-CCC.
Ngokubona kwakho baba Ncube, siyawazidelana nje ku-Freedom Alliance, nina liyenzani kula ngapha?
Thina ku-Freedom Alliance njengoba uzakhumbula ukuthi sakhuluma ngokuthi khona siyinhlangano egqugquzela umbuthano wamabandla aphikisayo ukuthi awahlangane. Thina asila direct contestation kuma-election. Kodwa esikukhangelayo yikuthi abantu bendawo baphiwe amandla. Abantu bendawo kube yibo abazikhethela umuntu okumele ukuthi abamele, kungabuyi inhlangano zifike zithi khona votelani uNcube besezitrampethi ukuthi kakuvotela uNcube. Kuba ngabantu abazathi behlezi loba kuyindoda engekho la kupolitism kumbe ngumama ongekho kupolitism, bathi sicele ukuthi liyethatha umadlodlo endaweni ethile kumbe emagazi angene abe ngukhansil senze khona lokho. Njalo lo muntu elalonto ukuthi uvotele ngupresident akazifaki njengakhonke sikubona, kuyabe kumele ukuthi uZulu kube nguye othi akwenzakale kanjalo. Okwalesi sikhathi yikho engingakutsho lo.
Baba Siziba, nxa sesikhuluma ngakhona kokukhulunywa ngubaba uNcube uthi babona ukuthi bona babelonda bebona ukuthi liyenzani, so uthi lokuzifaka kwabopresident lani lani, kambe naliyazikhethela ukuthi ngubani owancintisa kukhetho lolu kumbe vele sokukhetha ukuthi ungitshamise?
Wonke umuntu ozakhokhela, ungabe ufuna uba ngukhansela noma ufuna ukuba ngumember of parliament noma ufuna ke uba ngumongameli, kufanele ube ngumuntu ovele ebantwini. So lokhu siza kwenza through city community consensus candidate selection process. Wonke umuntu ozasimela uzabe nominethwe ngabantu ngenxa yokubana thina into siyazi ukubana umuntu omina
ihlanganiso ye-TPC njengenhlanganiso yabantu akabe ngumuntu ovela ebantwini. Yona le yesithi non-negotiable policy position yethu njengenhlanganiso. So ngizasibona-ke sihambe indawo yonke silalela ukukhulunywa ngabantu. Kudala-ke ikakhulu amanye ama-political parties ngakhangela bayakhuluma-ke labantu ama-members enhlanganiso yabo kuphela beke babakhethayo. Lokhu kulodubo ngoba abantu bafika besithi aloyela imkhethileyo thina siye simfunayo. So kathesi siyalalela-ke ama-members e-party bese sisiyakuzwa abantu emphakathini kuzuku jikelele. Sizwe njalo kuma-stakeholder, amatitsha, amavenda, osobhuku, izinduna, yabona-ke bonke abantu abahlala endaweni nale ukubana bekhulume. Nxa bekhetha u-MP bekhetha njalo u-council bekhulume njalo ukubana thina ku-TPC sibona ngani ngama engumongameli ngulowo. Yena lowo nxa esebhasile njalo evumelana layo ukubana unominethwe ngabantu layo lokuvumelana lokubana-ke ukukhunywa ngabantu uyazimisela ukubana ekuma emele i-TPC ebese siyaphabhisayizwa-ke sihambise ze kubana hayi laba yibo-ke abavele ebantwini sesiyenzile ama-process yethu. So uqakatheke kakhulu ukubana sizwa ukukhunywa ngabantu.
Ye kambe Ncube, singathi-ke kugxile kanganani ebantwini khonoko okukhulunywa ngubaba uSiziba?
Ye babuDube, okukhulunywa ngubaba uSiziba kugxile kakhulu ebantwini. Siyababonga ukuthi bona njenge-TPC babe ngeyinye yezinhlangano ezisilaleleyo ukuthi sithini, ikakhulu thina sikhangele kuhlangothi lwemathebelele ukuthi khona sibona kusiza umuntu. Indoda eselitshelwa kuthiwa ivoteleni kumbe umama kuthiwa umvoteleni, abantu vele abakufunayo okokuqala yikubambana kwama-political parties wonke inhlangano zakithi, okuyikho kushiwo i-Freedom Alliance ukuthi khona abantu kababuye kube yi-movement eyi-one. Kukhethwe umuntu abafuna kungumfundi ukuthi kabamele kube yibabamthetha, kungabuyibale lifuna ukwenza into eliyifunayo. Ngibona ngathi kulokho basilalele osiziba lequla la njalo ngibona ngathi yinto ezasebenza. Uhlupho yikuthi osiziba seza kwenza futhi nxa sebesize ebantwini, anti kulabanye babebele ezikhundla bazakwesaba ukuthi kukhethwe umuntu ongaso wesitrata zabo. Yikho lapho engicabanga ukuthi khona-ke uhlelo labo lungagquleka amadolo khonapo.
Khonapho-ke Siziba, uyakhuluma Ncube uthi-ke kulalabo phela ababamba izikhundla khona manje bangansara bethi lokho ukuthi kwenziwe okunye ongani lukhetho kuyahlupha, liza kubamba njani khona kuSiziba?
Lokho kuzaba nzima ukubana umuntu efike esikhundla ngoba leyi phela Dube leyi ngeyama-citizen. So ayitshene lezi inhlanganiso lapho ekuthiwa hhayi le yafonywa ngo-2099 noma 1948. Leyi-ke ngeyama-citizen, ilo mnyaka wodwa iqala ngo-January ka-2022. So ayila muntu ongathi hhayi mina yimi-ke engilesikhundla yimi esengile minyaka eminingi.
Umnumzana Gift Osterlos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TPC. Ubexoxa endawonye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kunxoxo ebilawulwa nguGibbs Dube weStudio 7. Uhulumende wakwele Botswana uthi akasoze engezelele iholo labasebenza ezindlini o inengi labo okuyizizalwane zeZimbabwe. Uthi iholo leli lizahlala liphansi kwamadola eMelika alikhulu, kubika umqondisi Dube eseBotswana.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi urhulumente wakhe kasoke ayengeze iholo lezisebenzi zezindlini. Okwakhathesi iholo leli lime kumapula adlula nje kunkulungwane eyodwa i-1084 pula, okuyimali engaphansi kwekhulu lamadola eMelika. Umukheti uthi isizathu sokuthi urhulumente wakhe engakhuphula iholo ikuthi abasebenza endlini ngabala ndleko eningi efana lokubhatala lapho abahlala khona kanye lokuthenga ukudla.
O dirisa motlakase wa molapeng, ga a duele rente, ga a duele motlakase, ga a duele...
Ababhadali irent, abathengi kudla, abathengi amandla kagetsi. Lokhu kutsho ukuthi iholo labo
alilandleko eziningi.
Kodwa inkulumo kaMokgethi isolwe ngabamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana besithi abasebenza ezindlini labo balezinye indleko ngakho kumele iholo labo likhuphulwe. Omama abeZimbabwe baseBotswana bafana loNkosikazi Bonganang Mdlongwa labo bayalisola inyathela lokuthi kungakhwezwa iholo.
Vele yona indlela umama lo akhuluma ngayo yiyo ebonisa ukuthi abantu basebunzimeni baphila nzima. Abantu bayagqilazwa ezindlini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe umsebenza. Nxa evele wathi ufuna umuntu we-stay in, kumele abekwazi ukuthi uvele uzosebenzisa amanzi akhe, uzosebenzisa amagetsi akhe. Sile family, sile mizi. Konke okwenzakala emzini wakhe, akwenza emzini wakhe yena ngemali ephezulu ayiholayo, thina sikwenza ngemali yona le encane abasinikeza yona.
Uqhubeke esithi kunzima ezindlini ngoba uphiwa imisebenzi eminingi kodwa iholo lilodwa njalo liphansi.
Njalo futhi imisebenzi yakhona uthola ukuthi uyabuqhatshela imisebenzi e-stay in ukuthi kuthiwe uzosebenza abantwana kodwa uzathola ukuthi sokufuywa lenkukhu ngokuthi wena uvela ngaphandle kwelizwe. Iningi labantu abasebenza ezindlini abavela phandle kwelizwe. Njalo i-stay in umuntu ovela phandle kwelizwe ngeke afike afune indlu yokurenta. Ngaleyo mali angabhadala irenti. Angeke abhadale irenti, yabona. So leyo mali umuntu wakhona uthola ukuthi vele zonke izinto azihlangani. Aba-appreciate, batshengisa ukuthi aba-appreciate lokho esibenzela khona abantu labo.
Le yimbono njalo eka Nkosazana Sinikiwe Ncube ohlala eGauteng othi kulokuncindezelwa kwabanye abasebenza ezindlini.
Loba kunjalo mne wethu, umuntu phela ekhaya le uyabe bhadala irenti. Ele umntwana efunda abantwana babe befunda ubhadela irent abantwana bayafunda i-1000 is not going to be enough. Aso enough vele ayikho enough ngisho lokhu phela asebekwenza it's a black against black, it's a slavery. Singathi slavery akula ukuthi kuthwani phela umuntu lona imali uyabe sesebenza ukuthi ahambise yonke imali ekhaya akula mali asala layo.
Ukhala ngokuthi umama abasebenza gadalala kodwa iholo lingahambelani lo msebenzi.
Omunye akutshela ukuthi ngikhangela umntwana, ngiwatshe, ngigezise, ngipheke, ngikline endlini. Bona okwabo kufika bedinga ukudla. So umsebenzi wonke lo ukhangelwe umuntu enalo ukuthi aholi 1 point something yena leyo. Imali le incane kakhulu. Ncane kakhulu vele la ngaye kuthwa nje vele ngaye kuya ngokuya. Benze njenge South Africa. Ukuthi imali yomaid vele imali engaka nothi imali encane sebe ukuthi ekwesithe abantu bekhaya siyabandezelwa because ibona unganazelela bona abantu besitwane nabafuni futhi imisebenzi yezindlini.
Udaba lolu kade lufike edalela eParliament lapho amalunga amabandla aphikisayo aswele kakhulu isiphatho sabasebenza ezindlini ikakhulu iholo labo. Bathi uhulumende kumele azame ukukhuphula iholo lekumapula ayinkulungwane lengxenye i-1500 uma kuthiwa osebenza endlini uhola imali encane. Abanye abeZimbabwe bayesaba ukuyabika kwabomthetho uma bengaphathwa kahle ngoba bengelancwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kunhlangothi zonke zempilo. Nanku phela linyanga ngeyokunanza imisebenzi yabesifazana e-International Women's Month. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsakazo we-Al Jazeera namuhla wethule ifilimu eveza sobala indlela esetshenziswa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuchaphaza inotho yelizwe lokuntshontsha igolide zisiyalithengisa kwele Dubai. Uhulumende uthi kasoze enelise ukugcwalisa isiqondiso sokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ese Sustainable Development Goal number 6. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.